Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Levuka njani mtwaka zomuhle isikhathi half past 6 olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 3 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungamile Inkomo endabeni zethu lamhlanje
uqhathekile ke ukuthi uZulu abekwazi ukuthi kusukela mhla ka 8 May akula teacher ozabe esemsebenzini lokho umbenge minister akabe kwazi naye
ababalisi bathi bazakhalala umsebenzi ekuvulweni kwezikolo ngeviki ezayo lanqanje besethuselwa iofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa
izano PF mpela ize ngezinkani itshintshe yonke into from pants to phezulu yathatha ama races wonke afaka lapha ukuthi nawe nje mawubhekile uyabona ukuthi hayi cha utshintshe lukhona la so mbona ngathi for now izano PF like is well prepared to win these elections
lanqa bekhona abathi ukunqotsha kweziphathamandla zezano PF ukukhetho lwale libandla olwama primaries kwenza le libandla linqobeke kalula kukhetho oluzayo abanye bathi cha kuyaliqinisa izizalwane zeZimbabwe ziyakhokhela ngemitshato edilikayo kwele Bhilithane kambe kungaba kubangelwa yini silayo impendulo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela enye yenhlanganiso ezimela ababalisi elizweni iZimbabwe Teachers Association ithi ababalisi bazakhalala umsebenzi ekuvulweni kwezikolo ngeviki ezayo njengokuhlela kwabo lanqabe sethuselwa nguhulumende umphathintambo obona ngokwenzakala emaofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Simbarashe Mbengegwi nguye wethu leyo mbiko exwayisa ababalisi ukuthi bengakhalala umsebenzi bayabe bephule umthetho kubika uMavis Gama
umabhalane omkhulu wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA umnumzana Tapson Nganono Sibanda uthi ababuyele emuva kulokho abangakho nxa uhulumende engasazilungisanga izikhalazo zabo ngoba sebediniwe ngezithembiso eziyize
kukudala amatitsha bezama ukuthi inhlupho zabo lezi zikhangelwe uhulumende engazenzi lutho kuqakathekile ke ukuthi uZulu abekwazi ukuthi kusukela mhla ka 8 May akula titsha ozabe esemsebenzini lokho umbenge kuminister akabe kwazi laye akuvaleli ke ukuthi yena umbengwe engakhulumisana lawo amatitshala abakubukhokhela obukhona xa ekubona kufanele ukuthi sikhulumisane lathi sithi thina kuqondile sikhulumisane kodwa ke akusitophi isinqumo esithethwe ngamatitsha sokuthi bazabe belahle amachoko phansi
lesi sinqumo usibanda ethi sathathwa ngabameli bababalisi enhlanganisweni zabo emhlanganweni osanda kwenzelwa eVictoria Falls kungakho singeke saguqulwa nje
ukukhulumisana vele kuyindlela eyiyona eqondileyo kodwa ke sizakhulumisana singekho emsebenzini lokho isinqumo esithethwe ngamatitshala kuconference yeZimta eVictoria Falls akusela munye umuntu lamandla okusitshintsha ngitsho laye uminister uMbengegwe yikho ke uhulumende nxa eqinisile ukuthi afisa ukuthi udaba lolulungisiswe akaphangise akhulumisane lobukhokheli bamatitshala masinya kodwa kuqakathekileyo ukuthi sibe lama-results
inhlanganiso ezilwela ilungelo lababalisi zithi bazophindela kuphela emsebenzini abangakho sekufezekile hathi ukukhuluma nje kungekho kwenzakalayo ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama
Ibandla leZanu PF selethule impumela yokhetho lwalo lwama primaries evela kuzigaba ezilikhulu lamachumi ayisishiyagalolunye phakathi kwezigaba zelizwe ezingamakhulu amabili lechumi Impumela le iqhubeka iveza ukuthi zinengi iziphathamandla zaleli bandla ezinqotshiweyo ezigoqela abaphathintambo lamalunga edale lephalamende. Njengokubika kwethu kumalanga edlule, abanqotshiweyo bagoqela umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Christopher Mutswangwa, uDouglas Mombeshora, Paul Mangwana, Chris Mushowe, Abednego Ncube, uAndrew Langa, Mike Bima, Lungisani Nleya, labanye abanengi. Enye impumela ikhangelelwe ukwethulwa namuhla. USthandekile Mhlanga weStudio 7 ubuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele ukuthi impumela yokhetho lweZanu PF le ingaba iveza yini okulakho ukwenzeka kukhetho lwelizwe oluzayo.
Abaningi besikhangelele ukuthi sibone ukuthi abantu bezanu bazavota njani, senzele ukuthi sesingageja ukuthi kulabantu abaningi, kulabantu abalutshwana, but bona ngani akusaphumanga ngendlela ekade sikhangele ngayo, ngoba zamanje ukuthi kwezinye indawo ikakhulu koBulawayo kuvota abantu abalutshwana kakhulu. Ama-constituency amaningi akoBulawayo ebengama-500 or less. I think kungaba le-constituency even one or so ebe labantu abafika 700, so kube labantu abalutshwana kakhulu. But ngananzelela ngale kubo Midlands kulama-constituency abo abantu abawine khona ngama-17,000. Enothoni I think bekulabantu abafika ama-15,000 abavotileyo. Emaswingo lakho amanumba akhona bengana phezulu, bekhulunywa ngabo-8,000, 9,000, 10,000. Emguza bekungama-4,000. So ngathi nje ilizwe lonke amanumba la ebetshiyana ngokuvota kwabo, ngenxa yokuthi bona ephathini yeZANU-P F into zabo abasazihlelanga ngendlela, ngoba baningi abantu akade bephenduswa kuthiwa abalayo ama-voter registration slip kumbe kabakho ukuvota sroli yezani.
Ngezinye indlela amanani lawa anyeka sikhombisa ukuthi baningi yini abantu abafuna ukuvotela ibandla leZANU PF.
Singathola nje idea yokuthi abantu laba benza njani, but uzananzela ukuthi usuka kube nobuqile obuthize ebandleni leZANU leli, ngoba kwesinye isikhathi kuyaqilibezelwana. Ungananzela futhi ngo-2013 ama-primary elections eZANU aba nabantu abaningi kakhulu, ama-27,000 abantu ababevota kuma-primary elections. But this gives us an indication nje yokuthi khona iZANU ilabo abantu, despite the fact that umgaba uphumile, abantu bacabanga ukuthi khona akusoze kube labantu abaningi, bakhona abantu belekuvotelizana.
Nxa ukhangela la amabizo abantu abaphumeleleyo ukuthi bencintise kukhetho, uwabona njani?
Into engani izaba interesting ukuthi asibone ukuthi laba abantu abatsha abangenileyo, ngakhangela ngapha emathebeleni kula bantu abakade bezaziwa ukuthi vele bezevele behlukumeza abantu ukuthi bebavotele. Sikhuluma abantu abanjabo Obed Mpofu, abantu abanjabo Andrew Langa, oAbednego Ncube, oKembo Mahadi, yibo abantu ababethona bethona bewina, ngoba bebetshela abantu ukuthi nxa ungamvotelanga nyakuxotha or into ezinjalo. Obed Mpofu wahle watyena kakontest.
Umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi kwezombusazwe. Kunjalo nje abasekeli beZANU PF bathi bajikele iziphathamandla zaleli bandla ngoba zehlulekile ukuthuthukisa izigaba zabo eminyakeni eminengi edluleyo. Ngakho bathi bakubone kufanele ukuthi bakhethe abantu abatsha abazabalethela inguquko. Amalunga edale lephalamende anqotshiweyo ezansi yemandebeleni ayisishiyagalombili. Kubika intatheli zindaba yethu uAlbert Ncube.
IZANU PF yanqoba kuzo zonke izihlalo zamalunga edale lephalamende ezilithumi lantathu zezansi yemandebeleni kukhetho oludlulileyo. Kodwa ukhetho lwamaprimari oluqhutshwe ngempelasonto, bahlanu kuphela abakade bekuleli dale abanqobileyo. Omnumzana Abednego Ncube, umphathintambo obona ngezenzakala ezansi yemandebeleni, uAndrew Langa, oko waba ngumphathintambo ezemidlalo, uMalaki Nkomo, uWilliam Dewa, uMatthias Ndlovu, uNeva Khanye, uLungisani Leya kanye lonkosazana Matrine Mdawu banqotshiwe kukhetho. Umnumzana Ngqabutho Ndlovu, isakhamuzi eManama, uthi impumela yokhetho le iveza obala ukuthi abantu sebediniwe inkokheli ezithembisa ize ezifana loNcube.
Ubaba uAbednego Ncube ubengahloniphi abantu, ubelezithembiso eziphelela emoyeni, kazanga letha inguquko emphakathini. Ngakho bekunzima ngesikhathi sikababa uMgabe ukuthi khona simkhuphe ubaba uAbednego Ncube, ngoba bebesebenzisa udlakela ucuku phezu kwabantu ukuthi abantu babavu bavotele bona bengasabafuni.
UNdlovu engeze ethi sokudingeka ukuthi kungena abani embusweni ikakhulu abatsha abazaletha amaqhinga amatsha bathuthukise izigaba zabo.
So yikho namhlanje sisithi hayi bantu phumulani njengoba ubaba uMgabela esowaphumula ikakhulu sikhangelele abantu abatsha abaza kuletha inguquko ezigabeni okunjengeThara asikwazi ukuthi kule minyaka emingaki lokho ethembisa abantu ukuthi ngizalifakela iThara uhamba just 2 kilometers iThara yakhona siphelele khonapho.
Amazwi akhacizelelwe ngumnumzana Mikhanyoni othi lokho kumele kube yisifundo kunkokheli zombusazwe ukuthi kumele zisebenzele ukugcwalisa izifiso zikaZulu hathi ukuyalala ephalamende.
Besethuselwa ngazo zonke izikhathi nxa silanda izikhathi lezi zokhetho sithabe kakhulu sibili ukuthi engxenye libona abo esibafakileyo bazabona labo ukuthi nxa bengalandelela indlela le yade senza yilaba esibakhiphileyo indlela yiyona le bani banyikinyekile sibili lo muntu esemsebenzini uzakwathi ulandeni nxa kuthiwa umelele le indawo amele indawo yakhe njalo ayisebenzele.
Umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi impumela le iveza izifiso zikaZulu wezanu PF.
Xa uPerenyato ephumile kuyavele kuyapoint ukuthi abantu bebevele sebekhala kakhulu ngoPerenyato ukuthi no muntu lo kasayenzi kuhle. Ngangena edorobheni leGwanda namhla yizimayili zodwa abantu bayehleka lokuhle bekungabantu akade bengasaphathanga kuhle abantu. Impumela le yokuvota lokho okwenziweyo kulilizwi labantu elimgceke kakhulu ukuthi abantu sebediniwe ngezinye izinto ngendlela ade bephethe ngazo ngabakhokheli bezanu PF laba abaningi.
Iziphathamandla zaleli bandla ezikhe phansi zibiwa zisele sezitshelwe ngamathe emlonyeni. Imbiko ebhodabhodayo enkundleni zebulenjini kubo WhatsApp iveza ukuba uLanga loNcube baqalekile kulandela unqotshwa kwabo kukhetho. Omahlekisa labo abasalelanga emuva. Omunye umbiko obhodayo uthi sesisesaba uhleka eGwanda ngoba kuzathiwa sihleka uAbednego lo mntanakhe. UMntakaNcube u-Emmanuel laye unqotshiwe kukhetho lwamakhansila eGwanda. Omunye ongaphumelelanga kukhetho ngumgcini sihlalo webandla lezanu PF ezansi yamaNdebeleni umnumzana Rabelang Mthweni obefuna ugenqula unkosi kazi Tambuzane Mohati esihlalweni seSenate ngu-Albert Ncube oyendaba ze-Studio 7 eMajawunden eGwanda.
Lanxa bekhona abathi ukunqotsha kwezicukuthwana zezanu PF lezi kuchiya leli bandla limtambiyana njalo linqobeka kalula ngamabandla aphikisayo, abanye bathi kuyaliqinisa. Ngokunjalo bathi kumele amabandla aphikisayo aqaphele njalo abophe ziqine. Kubika intathelizindaba yethu uBenedict Nhlapo eseJohannesburg kwele South Africa.
Iningi labezimbabwe kwele South Africa bathi okwenzakala ebandleni lezanu PF kutshengisa ukuthi leli bandla lizizala kabutsha ngokuzenza libe yingozi enkulu ekhethweni oluzayo. Lobanje ukhetho lezanu PF lokudinga abazamela leli bandla ekuncintiseni izikhundla ezijeneyo ekhethweni losizwe lonyaka lusaqhubeka kwezinye indawo, impumelelo esikhona ikhombisa ukuthi banengi okukudala bemela indawo esithile edale lephalamende asebenqotshiwe kulolu khetho. Iningi-ke linqotshwa yintsha, osomabhizimusi, labanye nje abantu abebengaziwa kwezombusazwe. Njengoba-ke ZANU-PF ibivele ingasathandwa yilaba bebesithi isigcwele abantu abadala abalokhu becabanga ukuthi sisasempini yenkululeko, abeZimbabwe laba bathi nxa sekuqondwa ekhethweni amabandla aphikisayo azodibana labo swabo abangazange baphatheke ekubulaleni umnotho welizwe kanye lakho konke okuningi obekusolwa ngabantu. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi le yinto engachiya abamabandla aphikisayo bephethe iziboya ngemva kokhetho.
Mbona ngathi bazawa le nkinga kakhulu ngeZANU PF cause nje manje mambheka iZANU PF impela ize ngezinkani itshintshe yonke into from pants to phezulu yathatha ama-races wonke afaka lapha okuthi nawe nje mawubhekile uyabona ukuthi hayi cha utshintshe lukhona la. So mbona ngathi for now iZANU PF like is well prepared to win these elections.
Yesinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi ukungena kweningi labatsha kuleli bandla kungahle kube zimpawu ezikhombisa ukuthi kuzabe kule ZANU PF engajwayelekanga ekhethweni esiya kulo.
ubonisa ukuthi iZANU-PF iyazilungisa njengebandla njalo lokhu sekungahle kwenze iZANU-PF ibe lamandla kakhulu ekhethweni oluzayo. Kunjalo nje ibandla leMDCT selizohlangana lohlupho olukhulu kakhulu ngoba yilo ibandla akade likhankasa lithi limele abantu abasha.
Kodwa ke intsha yebandla leMDCT uVimba Maveruze uthi ukunqotshwa kwabadala kuZANU-PF ngemva kokukhitshwa kwabanye njalo obekuthiwa iG40 kungahle kuliqeda amandla ibandla leZANU-PF ngoba abadala labo kungenzeka balwisane lokunqotshwa kwabo.
The falling ama big wings zeZANU-PF, I don't take it as if it's a rebirth. Mina ngibona as if kune invisible hand lapho phakathi kweZANU-PF eyenza ukuthi laba bantu baseduze no-ED bangaphumeleli kuma-primary elections.
Abanye bathi lobuningi benani labantu abaphatheka ekhethweni lweZANU-PF buyethusa ngoba kukhombisa ukuthi leli bandla lingahle lisekelwe kakhulu ekhethweni lwezolonke. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Abesifazana bathi zinengi ingxaki abahlangana lazo kundaba zombangazwe ezenze behluleka ukuphatheka kukhetho oluzayo ngobunengi. Kubika intatheli zindaba yethu uAnastasia Ndlovu.
Lonyaka iZimbabwe iphakathi kokulungiselela ukhetho kodwa ngokwethuselwa ukubotshwa ukuncindezelwa lokuswela imali sekwenze iningi labesifazana bahlehlele emuva ekubeni lesifiso sokuncintisa kukhetho lwalonyaka. Osakhulayo unkosazana Sakhile Siwela uthi udubo olwenza umuntu ongumama engabi sembusweni yikuthi bavele abakho emadaleni aphuma lemicijo eqakathekileyo yezombusazwe.
Umama engaba khona lapha kuyeneliseka phela ukuthi lapho ungani kuyaxega khona yena engadonsa kuba lesisindo. So sithi amaphathi wonke abone ukuthi ama-decisions lana okugcina abawayenzayo kube lombono kamama ukuthi mama thina lapha njengebandla sithe lokhu kube nje wena njengomama kukuhlukumeza njani kukuphatha njani and njengomuntu onguye ophethe isizwe phela umama nguye ophakamisa isizwe nxa sesibachiya phandle omama kuyafana nokuthawula nto esiyenzayo umama uqakathekile yonke indawo kusukela phansi kuze kuyefika phezulu.
UJacqueline Ndlovu uvumelane loSiwela ethi udubo yikuthi lokhe kulandelwa imithetho emidala njalo labo abesifazana abangena kwezombusazwe bayeyiswa isikhathi esinengi.
Inkalakatha yendaba ekhona sikhangele ukhetho ngokuparticipate kwabomama lokungabi khona kwabomama ezikhundleni zaphezulu yikuthi lokhe silandela imithetho yakudala ethi baba yinhloko njalo kulezinto ezinengi ezenzakalayo nxa ungafisa ukuthi ube ngumama osezitulweni eziphezulu. Ukhangelelwa njengomama ongaziphathanga, ukhangelelwa njengomama ongelangqondo, ukhangelelwa njengomuntu nje oyenza into ezingaqondakaliyo. Yikho kwenza umama bahlehlele emuva ngoba nxa sisiya phambili impi zakhona ziba ziningi. Obaba bafuna labo ukuthi babe ngobaba lathi omama lakho sithi lakho sifuna ukuba khona.
Ilunga ledale lephalamende eMzingwane unkosikazi Priscilla Misihairambu Mushonga uthi omama bayehluleka ukuqansa ngoba besuka emabandleni abancindezelayo.
Sesibonile ukuthi manxa sikhuluma ngento zabo mama udumo lethu luvela kuma-political parties ngoba ama-political parties akontrolwa ngabobaba. Ama-political parties asebenza njengalaba abaye ukuthi imizi yethu esiyihleziyo ukuthi kulobaba kulomama kulomntwana. Yikho libona ukuthi nxa ukhangela abantu abaku-political parties abaningi bangikhona ngabobaba ngabantu abasebekhulile akulomama akulabancane. Kunjenje kulabo mama abayalisiwe ukuthi nxa kulo Priscilla lingahambi emhlanganeni nonalowo umthetho wayabusubekwe ekhaya. So ukuthi umama la yahamba ayekuzwa lokho kuyabe kukhulunywa ngamanye omama kasakwanisi.
Umkhokheli we-PDP unkosazana Lucia Mathibenga uthi liphansi kakhulu inani labesifazana abangena kwezombusazwe njalo abanamali yokusebenzisa ekungeneni kwezombusazwe.
Ipolitika yona ngokwayo yinto engani yesavisa ngoba kule violence phakathi kuma-political parties lapho abasebenza khona langaphandle ngaso kuluyo uzabona ukuthi even ngesikhathi sama primary phakathi epathini kwabe kulokuhlukuluzana lokundwangundwa ngokuthize so omama izinto zenoise ngabazifuna so indaba ye violence okunye lakho indaba yokuthi izinto zokusebenzisa esingathi ngama resources ayaselakala kubo mama
Abesifazana phose abayizigidi ezintathu sebenelise ukubhalisela ukuvota lonyaka phansi kohlelo lwe-BVR kodwa inani lalabo abazimisele ukuncintisa kukhetho lwedale lephalamende lakukhansili bambalwa. Iningi labantu lithi ubuyanga, ubudlwangudlwangu, ukuncindezelwa kanye lokwesaba yikho okubangela ukuba abesifazana bahlehlele emuva kuzifiso zabo zokudinga ukuncintisa izikhundla zaphezulu kwezombusazwe. Ngimela iStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweLebhilitane zivikwa zikhokhela ngemitshato echithekayo ukwedlula zonke izizalwane zamazwe aseAfrika ezihlala kulelo lizwe. Intathelizindaba yethu uEzra Chisospanda uyalandisa.
Kulezi nsuku akusamangalisi kweLebhilitane uzwa ukuthi uzibanibani sehlukene lomkakhe. Imizi ichitheka mahlayana nje mihla lamalanga. Kucatshangelwa ukuthi isizathu esikhulu ngesokuthi abesifazana abaningi kabasavumi ukwenza imisebenzi evame ukwenziwa ngomama eZimbabwe beyenzela abayeni babo. Umzekeliso abanye kabasavumi ukuphekela abangakwabo. Bathi lanxa babekwenza konke lokhu ekhaya kabasakungeni lokho lapha kweLebhilitane ngoba ikubancindezela. Eminye imizi ichitheka ngezizathu eziqotho ezigoqela ukuhlukuluzwa kumbe ukutshaywa kwesifazana ngumkakhe. Ngamafitshane omama bathi sebewazi amalungelo abo. Unkosazana Sharon Moyo ngomunye othi wayehlala ehlukuluzwa ngumyeni wakhe yagcina iwuchithile umuthi inkonyane. Umtshato watshabalala.
Ngihlalo kweminyaka eminingi le ndoda ebengihlala layo labantwana bami ebehleli engiabuser engishaya engenza yonke into nje ayifunayo edlala ngami imali yakhe bengayiboni engazi nayo sekhaya ngase ngiyakunanzelela ukuthi ukuza kuleli lizwe lase UK kwansiza kakhulu ngoba ngawathola amalungelo ami okubana angangiabuse ngisho la kancane njalo kaselayo indlela yokuthi angiabuse kwangisiza kakhulu lokhu ngoba ngaba lawa ama rights aqondane nani njengomuntu wesifazane
umnunzana langamandla ngomunye womadoda achithekelwa imizi esekhona apha eEngland uthi ukuchana longa kwakhe kwamdabula kakhulu
ngibuhlungu mina mfowethu ngoba sengihlale 15 years nalomfazi sasuka ekhaya sithesifika lapha eEngland waqala ukuba nabangani bakhe selala ama out ebuya after 2 days endlini so mangimbuza angibophise emaphoyiseni so kubuhlungu kakhulu sengidecida nje ukuthi ngisihambele ekhaya
eminye imitshato ichitheka ngemva kokufohla kwendoda kumbe umama esebone abanye Unkosazana Thembi Mlilo uthi watshiywa umyeni wakhe eselandela omakhwapheni.
Ngalethi i-boyfriend yami from ekhaya wabuya lapha salungisa amaphepha saprocessa everything. Waba lamaphepha akhe kwaba kuhle sahlala sonke for okuyisikhatshana. Waqala ke umuntu ukujola. Nango sengogijimisana labelungu. You know ayenze izinto zakhe ngimkhangele nje eselokudelela lokho anonya ukuthile. Ngathi ngabona ukuthi ayelapha kusela lutho kungcono nginjani lami.
Indaba yabomama abahola imali enengi ukwedlula ekababa ngokunye lakho okwenza kube lokudelelana ezindlini. Unkosazana Nomalanga Nkomo uyafakaza.
Uyabuya la uthele yakho imali, le ndoda ithwale yakho, udle yakho. Yikho ngizabadude ekhaya bona ngani sebesibadelela. Kodwa ngitsho, kodwa isiphatho sabo asirayithanga. Asikho right ngakhulu. So yikho sizibona ukuthi sizihlaleleni, sibe ube undoda mfazi. Ngoba ekhaya ngale besigamula inkuni, siwashaba nabukhini. But la, uyakwazi ukuzidlela i-take away, indoda la ibuye ingaphekelwanga, kula msebenzi lokho. So, andoda ekhaya bakufuni khonokho. Bakufuna ukuthi nasibe izigqili. Manje hayi. Sinasithi no.
Ukuhlala emazweni angaphetsheya sokwenze iningi lezizalwane zeZimbabwe lathatha isiko lokuthi indoda nomfazi kuyalingana. Lesizathu leso iningi lithi akusela nhlonipho okusekwenze kube lula ukuthi imithathu ichitheke. Nanku labo babakazi kumbe ogogo umsebenzi awusaqakathekiswa. Ngalokho imithathu ichitheka mahlayana njengempophoma zamanzi. Ngimele iStudio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Umongameli wakwele Botswana uMokgweetsi Masisi sexotshe umkhokheli wogatsha lwabacuphi obezondwa kakhulu ngabokuza abagoqela izizalwane zeZimbabwe. Kubika uMartin Ngwenya.
Udaba obeluseguduni kwele Botswana ngolwesithathu ngolokuxotshwa kokukhokhela ugatsha lwenhloli olwe-Directorate on Intelligence and Security Services, i-DISS, uMnumzana Isaac Khosi. Ugatsha lwe-DISS lufana logatsha olwesatshwa nguZulu eZimbabwe olwe-Central Intelligence Organization, i-CIO, njalo uKhosi wangena ngesikhathi sombuso kamongameli Ian Khama Seretse Khama, yena ushiye isikhundla ngenyanga edluleyo. Ngaphansi kwaKhosi, i-DISS ibisaziwa njengogatsha olwesatshwa ngitsho labokuza abanye ababuyiselwa emuva kungela zizathu eziqinileyo. Abanye njalo bakhala ngokuncitshwa amaphepha okuhlala lokusebenza eBotswana ngenxa yogatsha lukaKhosi oluyilo oluphethe amandla okuhluzisisa izicelo zalezi ncwadi. Omunye oweZimbabwe uHabron uMnumzana Dumi Dube uthi mhlawumbe izinto zingatshintsha kulandela ukuphuma kwaKhosi, esithi njalo umongameli Emerson Mnangagwa angafunda okwenziwe nguMasisi.
Abantu ngobuningi bebemesaba uKhosi lo uKhosi ube ngumkhulu wama intelligence njalo ube kunguye okade decide ukuthi mbani othola ipermit mbani ongatholi ipermit. Esinye isifundo esisibonile lapha ukuthi umongameli unxa engena ufaka kumbe akhiphi abantu abangathandwa nguZulu. Yikho-ke lapha senza umzekeliso weZimbabwe, sifaka umzekeliso waseZimbabwe sibona ukuthi kulo mongameli omutsha but kulokhu kulabanye abantu abangathakazelelwa nguZulu.
Omunye uMnumzana Mthabisi Ndlovu laithi kumgceke ukuthi ngokuphuma kwaKhosi iningi lijabule ukugoqela abeZimbabwe.
AmaZimbabwe amaningi azathaba ngokuxotshwa kwalundoda uWazikhosi ngoba bebembona engundoda onguyofaka emgoqo eminingi kuma-permit applications. Wangenisa lokhu esithi ngesiNgisi ngama-arbitrary rejection of permits while others babedeportwa kungela zizathu ezijiyileyo.
Ukuphuma kukaKhosi kulandela amanyathela athile athathwa ngumongameli omutsha uMasisi, yena usendleleni yokukhipha bonke ababebhekane lamacala afana lokuchaphaza isikhwama sikaZulu. Kuqathaniswa lo mongameli Mnangagwa, uMasisi usephange wathatha amanyathela masinya ezama ulungisa okungathakazelwa nguZulu yena engene esikhundleni ngenyanga edluleyo. Umnangagwa wangena ngolwezinyakenye kodwa uZulu khala ngokuthi kulokhe uhanjwa ngonyawo lonwabu kulungiswa okwanakala ngesikhathi swaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. NginguMartin Ngwenya oyindaba seStudio 7 Sabron kwele Botswana.
Siziphetheke ezekuseni ngempumela yemidlalo yeCastle Laga Premier Soccer League edlalwe izolo. Iqembu leDynamos ebeselidlalelwa phezu kwalo yonke amaqembu lizela nqoba lalo izolo litshaye iChapungu nge-2-1. Yada FC 1 Shabani Mine 0. Harare City 1 Triangle 0. Amakhosa kubulawayo iBulawayo Chiefs phela ibengujikilo panqa 0-0 leHerentals. IBulawayo City yona ibhaxabule iNikrut nge-3-0. Isikhathi duzi hlobo sikhangele ebezihamba phambili. Ababalisi bathi bazakhalala umsebenzi ekuvulweni kwezikolo ngeviki ezayo lanxanje besethuselwa iofisi kamongameli Emerson Mnangagwa. lanxa bekhona abathi ukunqotshwa kweziphathamandla zeZANU-PF kukhetho lwama-primaries kwenza leli bandla linqobeke kalula kukhetho lwelizwe oluzayo, abanye bathi cha, kuyaliqinisa. Izizalwane zeZimbabwe ziyakhokhela ngemitshato edilikayo kwelePilitane. Imbangela lizwile. Kwaneleke okwamanje sihlobo esithandekayo, asihlanganeni njalo ngesikhathi esifanayo kusasa, kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo, litshone kuhle.